Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 kuzivandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba ukuthi kube kulonke kuphunywa kungena emhlanganweni kulonke kuphikiswana ngendaba zemali. Kumele umkhulumi endakhangele abakwethu ngesikhiwa i-cost of living. Just i-poverty that I'm lying and iyabaqondisa ukuthi hayi abantu laba singabasiza sifike ehlandeni elingaka.
Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ibe lo mhlangano wokuxoxisana ngodaba lweholo kodwa akukho ukulobela okulobubelo okuphume kuwo.
Kunengi okunye okuzaphumela egcekeni ngokuya kwesikhathi kuzana nje ukuthi amashobhu bevaliwe amashobhu anala amaningi but besuka ngendlela ukuthi abantu bahamba besaha iminyango yonke intekela. So konke khonoku kuyatshengisa nje ukuthi ikhona enye into engahambi.
Ukubotshwa kwabezanu PF lembiko yokuthi amapholisa abejojozela ukuthi kugqekezwe izitolo sokudale imibuzo eminingi ekutshengiseleni ngokungayi emsebenzini obekuselizweni kule iviki. Ngowoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uxoxa nomculi weRumba umcebisi Chauke weqembule amathonga amahle eselilamadlalade amathathu wonke adla uBhedu. Sonke lezindaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council lamuhla babe lo mhlangano wokuxoxisana ngodaba lokwengezelelwa kweholo lamalunga phansi kohlelo lwe-negotiating council kodwa akukho okubambekayo kuphume kuwo njengoba izisebenzi zisithi kazemukeli ezikunikwa nguhulumende. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba ngemva komhlangano wabo lomqhathi owenzelwe emaofisini eNASA, umgcini sihlalo weApex Council uNkosikazi Cecilia Alexander uveze ukuba uhulumende wengezelele imali abekade ebanikeza yona ukuze basizakale ekuphileni eye cost of living adjustment isukela kuzigidi ezilikhulu lamachumi ayisithupha zamadola 160 million isiya kuzigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million kodwa bathi akusikho abekade bekukhangelele.
This falls far short of our demand and will not restore the value of our incomes to the period before October 2018.
Le mali inlutshwana kakhulu njalo kayikuletha inguquko kuholo lethu nxa ukhangelwa udaba lokuqansa kwentengo yempahla okuqale ngomfufu unyakenye. Siza kuyakhulumisana lamalunga ethu sibathulela okuphume kulo mhlangano okuyibona abazakusho ukuba kwenziweni. Nxa sikhuluma ngokungami kuhle kwezinto sikhuluma ngento ekhona. Kumele sikhulume ngokuyikho nxa ukhangelwa indlela intengo yempahla iqansa ngayo. Lokhu yikho esikwethule kuhulumende.
Will not capacitate our members in any way.
Abe Apex Council bathi imali le inlutshwana kakhulu kodwa bemukele abayiphiwa phansi kohlelo olwe cushioning allowance ngumongameli Emmerson Mnangagwa athe basizakale ngayo kusukela kuyona le inyanga kuze kuyefika umbimbitho. Bathi uhulumende wenze kuhle ukubonisa ukuba uyananzelela ubunzima izisebenzi zakhe zibhekane lazo lanxa besithi inlutshwana kakhulu. Umnumzana Nkosikhona DVD isakhamuzi semzini weHarare uthi lanxa elincoma lelinyathelo elithethwe nguhulumende kumele akhangelisise akutholisa izisebenzi zakhe kube ngokuhambelana lesimo elizweni.
Uhulumende kumele ukuthi akhangele isimo lentengo yokuphila esikhona eZimbabwe. Ngoba ukuthi kube kulonke kuphunywa kungena emhlanganweni kulonke kuphikiswana ngendaba zemali. Kumele umkhulumi endakhangele abakwethu ngesikhiwa i-cost of living. Just i-poverty that I'm lying and iyabaqondisa ukuthi hayi abantu laba singabasiza sifike ehlandeni elingaka. Ngoba kubancedi ngoba kade sikwebe kuthiwa 300 million ingceke kuyi-80 bond nje umuntu ngamuntu. So nje singathi imali yomchova nje naleyo ukuthi kumele abantu begade othisha abaye baye emakhaya abaye bagada khona emadorobheni okudura khona.
UDVD uthi laleyo mali okuthiwa izophiwa izisebenzi okwenyanga ezintathu ingasoke yasiza lutho ngoba intutshwana kakhulu.
Yeah, mvumelana labo kakhulu ngoba le cushioning fee ibuye ngesikhathi umongameli sekhulume ama prize amasha. Uthe sekhuluma ama prize amasha kwasokusithi laba beZimbabwe Congress of Trade Union sithi ayahlaleni phansi ngoba akusancedi ukuthi sisebenzelane. Ikuhulumeni lohlo yecha khona lapho masinyo wahlathi icushioning fee. Nxa kuyicushioning fee kayihlali icushioning fee ngoba i 3 months zasesibhele kuyawonke ongakatshintshi lutho ngombono wami. So akungeke kubasize okuya ngapi.
Abe Apex Council bathi isaziso sokukhala umsebenzi siphela mhla ka 25 Zibandlela. Lesi saziso senziwe abenhlanganiso yezisebenzi zonke eZimbabwe Congress of Trade Unions bengakaqoqi ukutshengisela kwabantu ngokungayi emsebenzini kungakenziwa. Obekhokela emhlanganweni walamhla emele uhulumende umnumzana Brito Chimbunde walile ukukhulumisana lentatheli zindaba esithi akavunyelwa ukwenza lokho. Izisebenzi zikahulumende zithi zifuna ukuba ohola imali elutshwana athole inkulungwane lamakhulu ayisikhombisa zamadola $1,700 ngenyanga. Kusenjalo abenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope eye-European Union basole ukusetshenziswa kwamandla okudlulise amalawulo ngabezomvikela lamapholisa ngesikhathi uZulu etshengisela okuqoqwe ngabe-ZCTU. Abe-EU bathi uhulumende weZimbabwe kumele enze inhlolisiso phezu kokutshaywa kukaZulu ngesikhathi sokutshengisela kanye lodaba lokuvalwa kobulembu be-intanethi wamagagasi nguhulumende. Bathi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende loZulu kuguqulwe imithetho encindezela abantu besithi udaba lweZimbabwe lokukhankasela osomabhizimusi ukuba bazesungula amabhizimusi abo kuleli kungaphumelela kuphela nxa lokhu kuthe kwenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Okay.
Likwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukubotshwa kwamalunga ebandla lezanu PF lembiko yokuthi amapholisa abejojozela uZulu ukuthi agqekeze izitolo sokudala imibuzo eminingi ekutshengiseleni obekuqoqwe ukuthi abantu bengayi emsebenzini kodwa kwaqhamuka ubudlangudlangu. Kanti vele kungabe kuhamba njani? UChris Gande weStudio 7 uyalandisa.
Izitolo eziningi ikakhulu emalokitshini akobulawayo sezibethwa ngumoya ngemva kokugqekezwa ngabantu kade betshengisela. Umbuzo wakuqala ngothi amapholisa kungani engavikelanga lezi zitolo. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi sokuvela izibonelo ezikhomba ukuba ubudlwangudlwangu obukade bukhona ekutshengiseleni lokhu buqoqwe libandla elibusayo elezanu PF.
Wena ukuthi egcekene ukuthi ngemvana ukuthi kube nokutshengisela lokhu umnangagwa lo Army General uChiwengwa bakuplana kuhle kuhle ukuthi bona bazathumela abantu babo ukuthi bayegqekeza izinto izitolo baba umsindo ukwenzela ukuthi amasocha abengagqokanga ama-inform abesethwadula abantu sokusithi ngemva kokuthi sokusebusuku sokubuya amasocha lezigqoke sengena ezinhlangothini emizini yabantu entshontsha futhi njalo etha abantu ngendlela efanelayo naleyo.
EHarare kulabasakhulayo bebandla lezanu PF ababotshiweyo betheswa icala lokutshisa ibhasi. Lokhu kufake sobala imicabango yabanye eyokuthi kulesandla sebandla lezanu PF kubudlwangudlwangu obukade busenzakala. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi akusathandabuzwa ukuthi ibandla lezanu PF belingemva kwobudlwangudlwangu obuqhamukileyo.
Wena kumele sizibuze ukuthi ngabantu abazenzeleyo bodwa yini kumbe bekule sandla esinye esicathileyo. Yimbuzo abantu abathi nxa singathi ngesilungile and the dust is settled. Kumele sizibuze ukuthi kade kuhambe njani. Kuzana ngomuntu eHarare bekuthiwa kula bantu bezanu ababotshiweyo nabo besemsindweni nalawo ukutshisa amabhasi. So kunenge okunye okuzaphumela egcekeni ngokuya kwesikhathi. Kuzana ngomuntu amashopu bevaliwe amashopu nala amaningi. But bekuthiwa nendlela ukuthi abantu bahamba besa. Aha iminyango yonke into lena. So konke kono kuyatshengisa nje ukuthi ikhona into engabangi.
Eminyakeni yabo 1980 wabulawa abamhlophe abayisikhombisa abokuza njengendlela yokuthumela amasotsha ngesikhathi segugurawundi. Abanye bathi ubudlwangudlwangu obukade busenzakala kulezi nsuku bufana lalokho okwenziwa ngesikhathi segugurawundi ukuze uhulumende athole isizathu sokungenela uZulu ambhaxabule abanye bebotshwa. Omunye umbuzo osukhona kathesi ngothi sokulembono etshiyeneyo yini kubandla leli elaziwayo ukuthi lilamaxuku amabili iLacoste esekela umnumzana Mnangagwa leG40 eyayisekela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Sibuze uNdebele umbuzo lo.
Yikho okulo mbuzo engathi kungaba nzima ukuthi siyiphendule ngalowo ukuthi kube kungabantu abanjani, but ngokuya kwesikhathi I think abantu bazamele bezame ukuhluzisile ukuhluza sibintela leyo beyikhangelisise ukuthi kathi vele okubangele ukuthi abantu begcina bentshontsha kuyini. Maningi ama-stairway ajali kwenzakale eZimbabwe, but awukaze kube lokuntshontsha okwenzakele njengakathesi, ngoba mbona ukuthi emalokishini ikhona ishopu nje leyi-one eseleyo ingazange yagqekezwa. Ukusuzibuza ke ukuthi kanti amapholisa wena ayebengaphi, behluleke ngani ukuthi bona bebavimba abantu laba ngesikhathi besenza khonokho.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa onguye osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ubikwa ekhulule umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezano PF umnumzana Godfrey Gomwe ngemva kokubotshwa edubule abantu ababili kade betshengisela. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Sibanda uthi lokhu kutshengisa ukuba abasekeli bebandla lezanu PF babambene njalo bebesebenza ngokuqondiswa kukaChiwenga owayengumkhokheli webutho.
Abantu bezanu ababotshiweyo basebenzele ndawonye lebutho, basebenzelana njalo ndawonye loMnangagwa loChiwenga ukuthi bayenze ubudlwangudlwangu lokuntshontsha. Kuthiwa into ababeyijontshile yabe iyimbadalo yabo. Ngakho siyakubona ukuthi kusegcekele ukuthi kade kudingakalani lapha njalo lokuthi kade besenzani. Phela labanye ababotshiweyo batholakele kubulawayo ukuthi bebenezithupha zokuba ngamasotsha kodwa bebotshwe betshontsha.
Inhlanganiso yezisebenzi ezctu eyiyo eqoqe utshengisela lokhu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokonakala komnotho elizwe ithi ibingathanga uZulu angene ezitaladeni. Umgcinisihlalo weZCTU esigabeni seWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi uthi isandla sezanu PF siyakhanya ebudlwangudlwangwini obenzekeleyo elizweni.
Inkuthazo ayisegcina ukuthi abantu leyi ukuthi stay awungenele ukuthi kahlale endlini yakhe. Sonke sesibukhole ukuthi nxa sokulabantu bezanu PF ababotshiwe betshisa izimoto abaye betshontshe amagross. Siyabona ukuthi izanu PF ibisibonile ukuthi abantu bezimbabwe balalele lokho esifuna bakwenza bakwenza kahle. So ke izanu PF siyakwazi ukuthi vele iphila ngokuthi yenze lokho ukuthi ayikungenele ukuthi ayi-infiltrating ngesithiwa. So ke bese befuna ukuthi bayi-infiltrate i-process le besiyenza ukuthi kukhanye ungathi thina ebesiza abantu ibe sesikhoze ukuthi kube nokudlwangudlwangu. Kodwa sibonge inkosi ngoba sokuthegcina ukuthi hayi sokuvezile ukuthi hayi abantu kade besabe nobudlwangu bayibona bezanu PF. Bona babhoda ngale befuna ukuthi baphambanise into yabantu. So ke sokukuhle ukuthi hayi sesikhale ukuthi athi sibone ukuthi kanti bona amakhosi ngoba kungani bezanu PF baza kwenziwani. Lokho sikukhangele ngamehlo sibili.
Kodwa umphathitambo kahulumende obona ngezenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema uthi inhlanganiso ezizimeleyo zimanyene lebandla eliphikisayo le-MDC yizo ezijojozele ubudlwangudlwangu ngendlela yokugcona uhulumende ukuze kususwe uhulumende kaMnangagwa esihlalweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguChris Gande.
Siyabonga Chris, kunjalo nje ngenxa yokuvalwa kobulembu beinternet eZimbabwe akusela akuselula ukuthola imviko yokwenzakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Ngakho ke ukuze sizwe okwenzakalayo kobulawayo, sithinte ngocingo intatheli zindaba iStudio 7 ekulelo dolobho uAnastasia Ndlovu ukuze asichathekele okwenzakalayo. Siyakwamukela Anastasia.
Ngiyabonga sithandekile Mhlanga.
Unjani umumo khona ngapha?
Umumo edolobheni lakobulawayo lokhe ungamanga kuhle loba nje amavinkili esethe avulwa, abantu bayathenga. Uma bengena ezitolo baqala benze indwendwe, indwendwe lezi zikhangelwa ngama security guard lamapolisa ukwenzela ukuthi kungabi lokubuthwa njalo kwempahla, njalo lentengo yempahla isithe yaqansa. Izolo uhulumende ebethe wavala njalo amagagasi ngabo 10 ebusuku etshela uba ama service providers anjenge Econet, the Net One, the Telcel bavalele abantu ubulembu. Namhlanje njalo futhi iEconnect lawo wonke nje ama service providers asekhiphe njalo umbiko othi uhulumende usethe bavule ubulembu. Loba nje kuvulwa ubulembu, ama social media wonke alokhe esavaliwe, abalisa iTwitter, iFacebook, iWhatsApp neYouTube avaliwe, kodwa ubulembu sobusebenza.
Ye, manje abantu kubathinta njani lokho? Bathintana njani njalo lentethele izindaba zisebenza ngaluphi uhlobo?
Okwamanje intathelizini njengentathelizindaba sisebenza nzima, siphakathi kokwesaba ngoba amapholisa, amasotsha kunye nabantu abatshengiselayo bebesihlukuluza ngesikhathi sithapha indaba. Bebengavumi ukuthi sisebenzise ama-cellphone ethu ekuthatheni ama-video lama-pictures ukuthi ungabonakala ukwenza lokho, behle bekuthembise ukutshaya. Ngakho-ke njengentathelizindaba sisebenza nzima okwamanje.
Ye, uthe kula abanye abathengayo impahla ezitolo njengoba sisiza ukuthi eziningi bezixekeziwe, yiziphi ezilempahla?
Amavinkili wonke asemalokitshini avaliwe, bayesaba ukuvula lawo athi hayekeli ukugqekezwa. Kodwa lawo agqekeziweyo, abanini bamavinkili baphakathi kokukhangela ukuthi kungabe kuzabiza malini ukulahlekelwa kwabo kwempahla lokudilizwa kwempahla zabo. Uthi labo abalama-insurance bazadinga ama-insurance ukuthi ebasize, kodwa labo abade bengafakanga amabhizinisi abo ku-insurance balahlekelwe kakhulu. Amavinkili avulileyo okwamanje ngasedolobheni yiwo alempahla ezithengiswayo. Amanye amavinkili asekhwezile impahla zabo, njengakoSpar sebekhwezile impahla, kodwa koFood for Less hayi, bebengakhwezi impahla. UTM Hyper naye uvulile, kodwa nxa abantu besiyangena esitolo bangena ngendwendwe ezikhangelwe ngama-safeguard namapholisa.
Hayi, sibongile kakhulu ukuthi usitshele lokho kwenzakalayo khona ngapho edolobheni lakobulawayo.
Yabo.
Leyo ke intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu. Live Talk lamuhla sikhangela umumo oseZimbabwe ngesikhathi uhulumende elokho evala njalo evula ukusebenza kobulembo be-internet obusetshenziswa ngabaningi ukukhulumisana lezihlobo labangane eziphandle kwelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court wamukele isicelo sabathutshisi sokuthi aqhubekele phambili evalelwe owake waba ngumongameli wele-Ivory Coast uLaurent Gbagbo aze abuyele emthethwandaba ngohlolanja. Ekuqaleni kwaliviki abahlulela kulolu daba lokuthoniswa kukaGbagbo bamfumene engelacala besithi akulabufakazi obeneleyo kucala letheswayo lokubangela ukudlakela olwabulalisa abantu abazinkulungwane ezintathu ngemva kokhetho lomnyaka ka-2010. ele Democratic Republic of Congo seliyale ukwamukela inkuthazo enhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu African Union yokuma ukwethula impumelelo yokhetho yokudinga umongameli olwenziwe ngenyanga edluleyo ngoba umthethwandaba obusahlulela udaba lwale impumela ungakhululekanga. Inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ithi ukhuthaza uhulumende ukuthi ancedise abanini bamabhizimusi agqekeziweyo kwamanye amalokishi aleli dolobho ukwenzela ukuthi asungule umsebenzi. Umnumzana Melusi Moyo umabhalane obona ngenhlelo eziphathelane labamabhizimusi kulenhlanganiso uthi iningi labantu lithenga ukudla emavinkilini ambalwa avuliweyo emadolobheni ngesikhathi imota zokuhambisa zisilela njalo le mali yokuzibhadala isikhophukile.
Umbambo wonke lo owenzakale kubosomabhizinisi unikela kuhulumende ngoba indaba yonke yaqala uhulumende aziye nangokwakhe ithanda anayense ukuthi ishiyeli isithulile. Kwakwezela kubosomabhizinisi labo bakhuphule intengo emavinkilini abo lapho. So umlando wonke lo wenzakalayo sinikela kuhulumende ukuthi ngokuya ngokuya kuyamele uhulumende ncedise ekubhizikeni kwempahla okwenzakaleyo kubosomabhizinisi. Kusuke kwadanisa ukuthi abahlali basuke baba nobundlwangundlwangu bathatha impahla zabosomabhizinisi. But ihungahunga lelo elokuthi abomthetho ngikela ngingahlangana labo but angizwanga ngabamathupha ukuthi sebesithi bona emavinkilini hhayi thathaningi kodwa lingavulanami thathe ngokuthula ngoba ngengathethelela kwesinye isitolo sibe sikhule sakwethekisi phose okwamahola amahlanu abantu lokhu bethapha ngela lona leli loda ipholisa elithuthayo. So amahungahunga la angabe abeqiniso ukuthi ezomthetho ugoqe izandla kusenzakala lokhu.
Amabhizimusi azaphangisa yini ukuthi agcwalise impahla zabo athengisele abantu?
Umumo usungani usingcono kwanamhla kusukela nje kwayizolo izolo ngengabhodabhoda lapha kwamanye ama-complex bekukhona amasotha akade sadili nanqambe ade hlukumeza abasakhulayo abesilisa ngalihamba likabili nje likathathu kodwa-ke sokungconywana ngoba namhlanje sengafika edolobheni kuvuliwe emashepu amakhulu anjengabotopisi namanye nje but kuthengiswa i-small store kumbe ne-back door abantu benze ubhendwe ikakhulu abantu badinga okuyethinzini impuphu. Xa uhulumende engangenelanga ncedisa kusongobhizinisi lawabonakaleyo ngibona ngani kuzathatha isikhathi sibili ukuthi bakwanise ukuthi babuye laphadele khona ngoba umonakalo ube mkhulu sibili sikhangelele kulolu lethu lakobulawa. Abantu abangakhululeki labo osongobhizinisi ngendlela abavula ngayo mhlawumbe lokho kunevalo lokuthi mhlawumbe kuyenzakala ngoba kayisiyo bhizinisi usual. Abantu lokhu benalo uvalo lokuthi ngiyenzakala ngoba abanye bengithi ngibabuza bethi siyasihambe siphele izithupha mithova ngawo ikhangele kayisiyole imithova esiyejwayele iyabalwa eqonda edolobheni. So lokho kungakabi khululeki sibize ekuhambeni kwabantu edolobheni.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo umabhalane obona ngenhlelo eziphathelane lamabhizimusi kwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association sixoxelayo ekhona le kobulawayo. Wezemidlalo iqembu le FC Platinum linqotshwe 2-0 ngele Esperanza lakwele Tunisia emdlalweni wehlandla lesibili esigabeni sezibaya kumncintiswano weCAF Champions League. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumelelo namhla itsho ukuba iqembu le-Esperance okuyilo liphethe isicoco se-CAF Champions League selile miklomelo emine phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sika-Group B njengoba kumdlalo walo wakuqala libe nguntshikilobhanqa 1-1 le-Horoya Athletic Club elaseGini. Iqembu le-FC Platinum lona liyale lokhu lilomklomelo owodwa njengoba emdlalweni walo wakuqala libe nguntshikilobhanqa 0-0 lele-Orlando Pirates elase-South Africa. Iqembu le-FC Platinum yilo lihleze emsileni wengalane kodwa lesi simo silakho ukuguquka ngemva komdlalo ophakathi kweqembu le-Orlando Pirates lele-Horoya wona odlalwa namhla ntambama. Ohlohlele iqembu le-Esperance ngumgadli walo utahayasin Kennesi yena ulitshayele emambuleni kabili. Orwe Athletic Club emdlalweni walo olandelayo kumncintiswano we-Total Cup Champions League, njalo lo mdlalo uzadlalelwa kule Zimbabwe. Abafana be-FC Platinum badlalele umdlalo wabo wokuqala we-Sasa Group kobulawayo enkundleni e-Barber Field, kodwa abatholanga usekelo oluvela kubalandeli njengoba iningi labo belisekela iqembu le-Orlando Pirates. Yinkundla yemandaba okuyo ikhala iqembu le-FC Platinum kwathiwa ilungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga njengoba ingela izibane ezokukhanyisa ebusuku, yikho-ke iqembu leli likhethe ukuyadlalela kobulawayo. Amaqembu amabili azaphutha imidlalo yezibaye ehlezi endaweni ezimbili eziqhezi kwengalane. Yiwo azaqhubekela phambili yaye kusigaba esilandelayo somncintiswano we-quarter final, okutsho ukuba abafana be-FC Platinum kuzamele bebophe ziqine kwimidlalo yabo abaselelayo. Umdlalo olandelayo iqembu le-FC Platinum lizadlala lele Horoya Athletic Club, kuthi ele-Esperance lizadlala lele Orlando Pirates. Emdlalweni oqhubekayo kathesi kwele-South Africa, iqembu le-Orlando Pirates liyakhokhela ele-Horoya nge-2-0. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Namhlanje kuWoza Friday, uBenedict Mhlapo uxoxa lomculi weRumba umcebisi Chauke oweqembu le-Amathonga Amahle eselilamadlalade amathathu wonke esidla uBhethu.
Zekeza matobo itiqale zomculo ngo-2013. Kayizange iphosise amaseko ngo-2016. Yahle yakhihliza leli elithi Mangibheka Ubaba, kwase kusiza ukwazibane featuring Sfunda Ojibita ngo-2017.
Athi kuzimisela kakhulu nokuhlonipha abalandeli ukuthi uma wenza into yakho kumele wenze into e-right ezothandwa abantu, elalelekayo futhi umzali lo mntwana wonke umuntu ayilalele eyizwe ifike ijule.
Leli-ke lesithathu elithi Sigqugquzela Inhlanzeko lidla uBhethu lagcwala kwabaningi kakhulu. Osowabo imbuya ngoluthi
ingoma ebeyinkinga kakhulu bakithi track number 1 ethi Ngiboshiwe ngisejele, njengoba lizwa nje ku-background yami. Ingoma ikhale kakhulu, ngisho iZimbabwe yonkana nje ikhale kakhulu le ngoma, bayithanda kakhulu abantu.
Ake umcebisi kulomsebenzi abanye asebenza labo bagoqela u-Emmanuel Chauke, Hopman Ncube, Bright Chauke, Nkosi Khona Ngwabi, Nkosi Nathi Moyo, Ntando Yakhe Ncube noTinashe. Sasa lakhe likhanya ba okwesibhakabhaka.
Ngifuna ukuyafika kude lapho kufika abanye. Manje nje njengoba nje sisasebatha endimeni siyalimala kwesinye isikhathi, ngoba sisuka singabhekeki kahle kwabanye, silayike abalandeli yabona. Basuka bebheke laba abadala, ikanti laba abadala baqalane abancane. Ke manje-ke nabo sebebadala, nathi njengoba singabancane sizaba badala.
Lapho ke lizwe umcebisi Chauke oweqembu le-Amathonga Amahle xoxa noBenedict Mhlapo e-Studio 7 olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.